Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-31 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezaphu lithi liyethuselwa ngabantu abangaziwayo kulandela kwethula kwalo umbiko wokutshengisela usolwa ukuthengiswa kwegolide ngokungekho emthethweni elizweni okuvezwe yi-Al Jazeera.
Obunye kwakhona sebesifisela lokusihambisa kwagoqonya.
Ibandla le-MRP lithi akumelanga ukhetho lwenziwe kusetshenziswa ugwalo lwe-delimitation olwasolwa nguZulu wonke ngitsho lamakhomishina e-ZEC.
How can somebody ofuna ukuvotelwa ethenge ukuvotelwa nge-$1,000 to be a member of parliament? Ukhansel ebhadale $200 to be a councillor?
Gambe uhlelo lwebandla le-CCC olokukhetha inkokheli ezancintisa kukhetho kungelakhetho lwama-by-elections luzaphumelela na?
I-TCC itsho abantu, so angeza ke siyenza opposite. Lokho nxa ufuna ukuba njalo ufuna ukuyimpozwa hamba kuzaniphepha.
Umthethwandaba wele Melika usunqume ukuba oyengumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump kuzamele abotshwe ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezaphu lithi liyethuselwa ngabantu abangaziwayo kulandela kwethula kwalo umbiko likhuthaza abantu ukuthi betshengisele besola ukuthengiswa kwegolide ngokungekho emthethweni elizweni ngokuvezwe ngumfanekiso kamabonakude we-documentary kumsakazo we-Al Jazeera. I-Al Jazeera izolo yethule umfanekiso wesibili elithi ubonisa ukuthi igolide likhutshwa njani elizweni ngokungekho emthethweni luthunyelwe kwamanye amazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zilolwazi ngokwenzakalayo kuveza i-documentary le. Izaphu yaphinda yathi bonke abaveziweyo emfanekisweni we-Al Jazeera kufanele betshiye umsebenzi njalo abantu bebekezele ukuthi kutshengiselwe yonke imfanekiso ekuluhlu lwe-Al Jazeera. UMnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sezaphu, uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Sithe sethule umbiko sithole usekelo olumangalisayo kumaZimbabwe wonke umhlaba jikelele. Labantu abangasekela ibandla lethu baningi abasifunelayo labasikhuthazayo, kodwa ke bakhona njalo abasekela ibandla libusayo abafonayo besethusela bethethisa bethuka lokuthumela imilayezo yokwethusela. Okunye kwakhona sebesifisela lokusihambisa kwagoqonya. Umfanekiso wesibili u-episode 2 ka-Al Jazeera sibhizi sisawubhekile ukuthi sikhone ukwethula umbiko ozalandela. Siyathembisa uZulu, siyathembisa wonke uZimbabwe ukuthi masiqeda ukubona lo mbiko sizanika uZulu wonke umkhombandlela ukuthi sisuka lapha sisiyaphi. Thina njengezaphu salwela ilizwe, salwela silwisana labantu baka-Ian Smith sanqoba. Singabantwana bamaqhawe njalo asethuke asilavalo. Siza kubonisa lokho kuZulu lomhlaba jikelele ukuthi esekuthembisileyo siza kugcwalisa. Sizalwela ilizwe lethu elalwelwa ngobaba bethu abafa behlupheka, labaphilayo baphila impilo yodubo. Siza kuveza lokho, sizacela abalandeli bohlelo behlale bemamele belinde umlayezo olandelayo nyabo.
Liyakholwa yini ukuthi kwenzakala? Ngoba siyabona abaningi abafanekiswa laphana bephika besithi bona bakwenzanga lokho. Njalo yena umnomzana Angel wazakala ngokuthi ngumprofeti esithi wayevele kwazi ukuthi bayenzani.
Hayi, umbuzo wakho dadewethu ukuthi siyakukholwa uyisimanga kakhulu ngoba sibuka umfanekiso ividiyo abantu bezivumela mgceke ukuthi bayatshontsha bathatha igolide bathatha umnotho welizwe beyuthengisa kumanye amazwe imali yakhona ingasizi wena lami ezibhedlela isiza bona lemoli zabo. Bayavela kuminye imifanekiso eminingi bebonisa iy'cathulo iy'moto ezidulayo la imali mbali inqwaba zama-US dollar bembuluzela kuZulu betshengisela ukuthi bona banothile. Nxa kulomuntu ongakholwa lokho, ongakholelwa ukuthi laba bantu izigangi zokuqedisela izikliwe esihlala sikhuluma ngazo then akulanto ozayikholelwa empilweni. Thina siyakwazi kwaqala kudala kusase lomgabe engupresident kuyaqhubeka khathesi kodwa sokuqhubeka ngesinye isiqubu esesabekayo ngoba lowo ngumongameli okhona uphathisana labo laba bantu benza abakwenzayo ngoba banikwe amandla lencwadi zokusebenza nguye lo mongameli.
Lo-ke ngumnumzana Msongelwane Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu obexoxa ecingweni le-Studio 7. Kusenjalo, umcebisi webhanga le-RBZ umnumzana Eddie Cross utshele umsakazo we-Al Jazeera izolo ukuthi umnumzana Hubert Angel usethathelwe i-passport yakhe ebesenelisa ukuthi aphathwe njengomuntu oqakathekileyo lapho aya khona i-diplomatic passport. UCross uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthathele u-Angel wonke amandla akade ephiwe u-Angel ngenxa yesikhundla sika-ambasada.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Kwezokhetho, ibandla le-MRP lithi akumelanga ukhetho lwenziwe kusetshenziswa ugwalo lwe-delimitation olwasolwa nguZulu ngitsho lama-commissioner e-ZEC. Sixoxe lo saphethe isikhundla sabatsha kuleli bandla umnumzana Mudenda Chilumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Thina as Imthwakazi Republic Party sakukhuluma emuva ngalo ukuthi this government of ZANU-PF has no respect to the will of the people. Sakhuluma ngepreliminary delimitation report ukuthi i-report lay is full of irregularities and non-conformities. The will of the people must be respected at every democratic cost. Abantu bakhuluma, ama experts akhuluma, professionals akhuluma, academics, ama church, including ama commissioners. That's why you saw kwasayina ama commissioners angu 3, which is a very good indication that the process was flawed. Sakhuluma tina ukuthi uMnangagwa leZANU-PF baza sayina into le yephambili. Kathesi abantu they are caucusing for ama votes, sebeqalisile ukukhankasa for ama elections. Abantu beZANU-PF, labeTRPC, labeMDC and other political parties abangekho endaweni yokukhipha abantu ebuqilini kweZANU-PF. Amabandla who are fighting for their personal aggrandizement are now busy ukuthi bekhankasele i-election. Siyamba njani ku-election when the whole process was flawed. Ikanti ke again, we have got this issue of ama nomination fees, which are not constitutional. How can somebody ofuna ukuvotelwa ethenge ukuvotelwa nge $1,000 to be a member of parliament? Ukansele ibhadale $200 to be a councillor. Upresident kufunakala $20,000. Is that constitutional? The moment abantu bechia iZANU-PF bechia uhulumende wamashona epula iconstitution is as good as legitimizing the illegitimate. Thus the bone of contestation Baba Chris. Tina as Imthwakazi Republic Party, we are geared to make a mass protest against the illegality and the unconstitutionality of ama nomination fees, our candidates. They are not constitutional. As so the singene ekhethweni, tigijimela ukungena ekhethweni, sibhadala ama $1,000 ku-ZEC. ZEC is not a financial institution. The budget is there from the treasurer to cater for the plebiscite. Why are they charging too much fees for the contestant? So yiko lapho esikhona thina ezimtwaka ze Republic Party, sizakulwa up to the finish. Uyakwazi umnangagwa, we are not going to rest till we get the democratic space enlarged than dwindling. So ngiyabonga kakhulu baba Chris, ngiyabonga abalaleli bonke.
Lathi siyabonga mnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla sabatsha kubandla le-MRP obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhinga. Lokhe sukudaba lwezokhetho, ibandla eliphikisayo ele-CCC selibike ukuba uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo luzaqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu. Leli bandla lithi izakhamizi yizo ezizakhetha ukuba zifuna ukumelwa ngubani. Kambe lolu hlelo luzahamba kuhle na? Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare namhlanje, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Osalo Siziba wazise ukuba ibandla lakhe lizatshiyela ezandleni zezakhamizi umsebenzi wokukhetha labo abazamela ibandla leli.
Esiza kuqakathekisa kuhlelo le-conscious candidation process. Ngabantu abavele ebantwini, sikhathele ngabantu ababuya besithi mina ngivela kubukhokheli. Nxa ungahlali endaweni yona leyo ungafunwa ngabantu, khohlwa ngokumela ibandla le-TBC. I-TBC itsho abantu, so angeza ke siyayenza opposite. Lokho nxa ufuna ukuba njalo, ufuna ukuimpozwa, hamba kuzanupefu. Ngethemba libonile ukuthi kulabanye abayalwayo kuzanupefu asebefakiwe by force yibukhokheli. Thina u-TBC asina khonokho.
Uhlelo lolu luzaqala ngeviki ezayo.
Imposition iba khona nxa kuyihithi esihlala phansi sifike sithi umuntu lomuntu nalowo kanje. Lapha uhlelo lolu luzayenzwa ngabantu. Abantu yibo abazazi, kulamafomu abazafila khona bebhala ukuthi hayi umuntu ongasimela ngulo ngalo nalo. So i-commission izakhangela amafomu onala ibona amabizo akhona.
Amabizo alabo abazakhethwa nguzulu wonke azaphiwa kukomiti ebizwa ngokuthi Independent Selection Panel. Xa kulabantu ababili bazamele bakhulumisane ukuthi nxa kwehlule ugatsha lwe-CCC National Assembly luza kutsho ukuba ngubani ophumeleleyo. Ingcitshi ecubunayo ezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthi uvumelana lali ndlela yokukhetha inkokheli ngoba izavela ebantwini.
Thina mina nje i-political scientist ma ngikukhangele i-selection process le abayikhethileyo abantu be-TBC babuya ngenye indlela la yokukhetha abantu ehlukene layiphi, ehlukene lale yama-primary elections. Njalo yindlela eyayisetshenziswa vele e-Africa yokuthi kuthiwa i-communocratic approach, yokuthi i-community yiyo e-produce uleader. Uleader kaproduswa ngabantu bemnike, kaproduswa phezulu ephi i-community.
Kodwa isakamuzi seHarare umnumzana Peter Ncube osekela ebandla leli uthi kavumelani lali ndlela yokukhetha abazabamela kukhetho lwelizwe.
Bona kwami into leyo isiso zisebenze ngoba nxa singavotanga singayenza ngokunominatha kuphela, sokungangena abantu abangasoze bekwanise i-responsibility yangkhona. Whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo ngoba siyakwazi ama-capabilities akhe.
Ibandla le-ZANU-PF lenza ukhetho lwama-primary elections ngempela viki edluleyo, lanxa nje kulokukhonona kwabanye abanqotshiweyo besithi aluqhutshwanga ngemfanelo. Kunje sokumpelelwe idayi le-Politburo laleli bandla ukuthi lethule amagama abaphumeleleyo. Ukuthi ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzola lithi lizaqala uhlelo lwama-primary elections ekupheleni kwayona le nyanga. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote ngenkulumo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umabhalane wedwale lephalamende umnumzana Kennedy Mugobe Chokuda ubotshiwe izolo esetheswa icala lenkohlakalo ngokufuna ukuthengela idwale lephalamende amakhompyutha ngemali ephezulu kakhulu. UChokuda wathi amakhompyutha la ayefika inkulungwane zamadola phose ichumi US 9,000 dollars ngakhompyutha inye.
Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usecebise inkokheli yebandla lakhe eyanqotshwa kukhetho ukuthi ingasebenzisi idlakela. Umnangagwa ubikwa ethule amazwi la ngemva komhlangano wedale elimqoka elebandla elePolitbureau izolo ntambama. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 kanye labalandeli bakho sanibonani. Ngivele ngihlala edabeni mina Studio 7 lokho ngiyakhala ungakhululeki kwakhona. Indaba zakho yezingcono sebethi mase zikompela labo ZDBC lezi zingcono, kodwa nawe kusakhona okunye okumele uimprove kho, ngoba kwamanje lolu luhlelo lwabantu besindebele okumele ukhulise izinto zasendebele. But into engimangazayo ugcile kakhulu kubozana osisisila bo MDC iba khona okuyimaphati akhokhelwa kwale esozweni, amaphati abantu baseHarare. Sicela lathi ukuzame ukukhulisa amabandla akithi, bakhona emarabi, bakhona zaphu, bakhona emlev, bakhona mlo. Asake sizwe next kukhulunywa ngabo, bakhona Freedom Alliance amanye nje amaphathinyana ethu lawo afonywayo. Sicela ukukhulisa amaphati akithi akomthwa please, ngoba uzindaba zasendebele. Ngiyabonga Studio 7.
Studio 7 ndichona ngali ayithina siyachona sibonga nalina esinika izindaba ngobuqotho obuhle kakhulu esikujabulela futhi. Into nje mina engiyibona nje ngokubona kwami elizweni lakithi laseZimbabwe, bengifisa nje ngawo uhulumende waseZimbabwe uyaxoshwa embusweni ngoba akalawo akala nembeza njalo akala sithunzi sokuthi angabusilizwe ngendlela okwenzakala ngayo. Uhulumende ophatheka entweni ezingelangqondo zokusimagla igolide enhleto ukuthi ngayinto yonke le isilisa abantu elizwe nasezimbabwe, kodwa ngendlela izimbabwe yiyona kuyayangisa kakhulu ngendlela ayenza ngayo. Into kuphela uhulumende wakithi ayaziye kubopha abantu bengenamacala bafake amajele kusolwa ukuthi why futhi kusolwa yena phezu kwalokho akenzi kahle. Khathesi ihlazo elingaki elenzakalayo phambi kwakhe akazinuki makhwapha. Lowo ngumuntu okumele ngawe uyaxotshwa, ngokubona kwami mina ngawe uyaxotshwa embusweni. Afanelanga ukubusa abantu umuntu onjalo ungusathane, akalanhliziyo enhle. Ngaza ukuthi ungumuntu ukhokhela abantu kuye kwenza into ezinjengaze nalezi elizweni, abantu bayahlupheka bayahawula. Ubuse siba labantu abakukhulumela ukuthi wena uyenza kahle, wenza intando kaZulu, ukhuluma amanga intando kaZulu ungayenzi ivinda kancane. Angazi ukuhlakanipha kwabantu bezano wahlanipha okudlulisileyo kumbe wahlanipha but wathi sayingi kuyabonakala ukuthi ukuhlakanipha kusebuthutheni okungapheliyo kuyahlola sibili baqinisile abadala. Manje athe sokubaphelele kuyayangisa into eyenziwa nguhulumende wasezimbabwe, kuyayangisa kakhulu kakhulu. Yikho kumele abantu basezimbabwe bahlakanipha okuqinileyo manje kathesi ukuthi babe la mandla okumkhupha esikuthi asimthande uhulumende lo aphume embusweni angabusi ilizwe bengasibusi nasingabantu baseZimbabwe. Nguyinto ayenzayo somuntu ongamelana nabantu aphilisane nabantu ngendlela e-right. Ugcwele umona akalunganga ngitshola kancane. Ngiyabonga. Okhuluma ngosifana nkole eButswana.
Studio 7 sanibonani kanye nabantu bakho. Mina ngizathanda ukukhuluma ukuphendula le ndoda ethi ofuzwayo bathansola mane nsola sosikhathi sokusula lesi sikhathi sokuthi abantu babambazane. Wena baba ma ukuthi wena umqondo wakho nje usekubambanene nje abantu bakhuphisana, kungakhojuzana bese kuyenziwani. Nanko abantu babambana kwakugabe kwenziwani. So iyona le ngqondo esingayifuniyo, umuntu ucabanga nje ukuthi kubanjwane nje kukhutshwe kungelanjongo ephambili ebonakalayo. Ufuzwa ukhulume kahle wathi omunye nomunye kayemele unina, hhayi ukuthi ungasuka ezigabeni zakini khona le khotshana khona ngabe uthi uzomela abantu kwesinye isigaba. Omunye nomunye kayemele unina vele ezigabeni zakhiwe sakubo. Ngiyabonga.
Ah, linjani kustudio 7 labalaleli ke uzwela abosisila usisilo ukuthi sikampeni singakhulumi ngesisisi. Thina silandaba lesisisi, asilandaba lezalo, thina silendaba lakho, silandaba futhi leZimbabwe, thina silendaba lakho umthwa ubufakazi isendaba lakho ilizwe lamaNdebele ukhulula yena lo usisi yena lo labo gabule bonke labo chuma lalabo abanye abangahlakaniphanga abangaboniyo laba ukuthi amashona gaba bafuni kabayazi into okuthiwa yi-triple X into ekhulunywa ngendlela i-pattern okuthiwa iZimbabwe izabuswa ngayo isisi ingabusa thina sama ukukhulula lina kuliqinisa ukuthi imbuzi yomnyanga ikhale ilandele amakhanka izanu le-triple C ngamakhanka thina amaNdebele sikhala silandela khona ngale kuza sidla khona ngale phambili futhi emnyameni khonkana okwesisi sikwakhona exactly like izanu maNdebele.
Studio 7 kanye labalandeli bakho sanibonana. Ngivele ngihlale edabeni. Mina Studio 7 lokho ngiyakhala. Ungakhululeki kwakho na Studio 7. Indaba zakho yezingcolo sebili mase zikompare nalabo ZBC lezi zezimbabwe zingcolo. Kodwa nawe kusakhona okunye okumele uimprove ngikho. Ngoba kwamanje lolu luhlelo lwabantu besiNdebeleni okumele ukhulise izinto zasiNdebeleni. But into engimangazayo ugcine kakhulu kubozano labo CCC labo MDCDA bakhona okuyimaphati akhokhelwa khona le esozibeni amaphati abantu baseHarare. Sicela lathi ukuzame ukukhulisa amabandla akithi bakhona eMarapi bakhona eZaphu bakhona eMelevu bakhona eMLO asake sizwe next kukhulunywa ngabo bakhona Freedom Alliance amanye nje amaphathinyana ethu lawo afonywayo. Sicela ukukhulisa amaphata akithi akomthwakazi please ngoba uzindaba zasendebeleni. Ngiyabonga Studio 7.
Studio 7 sanibonani kanye nabalandeli bakho.
Mina ngizathanda ukukhuluma ukuphendula le ndoda ethi ofuzwayo bathanda ukusula bemane nje besula sosikhathi sokusula lesi sikhathi sokuthi abantu babambane kukhutshizana. Wena baba ma ngukuthi wena umqondo wakho nje usekubambanene nje abantu bakhupha izalo kungakhutshizana bese kuyenziwani nanko abantu babambana kwakhutsha umgabe kwenziwani. So yiyona le ngqondo esingayifuniyo nje ukuthi umuntu ucabanga nje ukuthi kubanjwa nje ukukhutshwa kungelanjongo ephambili ebonakalayo. Ufuzwayo ukhulume kahle wathi omunye nomunye kayo mele unina hhayi ukuthi ungasuke ezigabeni zakini khona le khotshana khona ngale ukuthi uzomela abantu kwesinye isigaba. Omunye nomunye kayo mele unina vele ezigabeni zakiwe sakubo. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umthethwandaba wele Melika usunqume ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump kuzamele abotshwe ngolwesibili. UTrump wetheswa icala lokuchaphaza imali yokukhankasela ukhetho ngokufumbathisa owesifazane uStormy Daniel abikwa wayalaye ecansini. Phambilini kokhetho lomnyaka ka-2018 uDaniel waveza ukuba uTrump wambhadala imali engamadola adlula inkulungwane ezilikhulu $120,000 ukuthi angavezi ukuba waya ecansini laye. Imali le ibikwa yayingeyomkhankaso kaTrump. Wayeligqweda likaTrump umnumzana Michael Cohen wavuma ukuthi wathunywa kufumbathisa uDaniel wabotshwa wavalelwa ejele. Phansi komthetho wezokhetho welemelika licala ukuba umuntu achaphaze imali yomkhankaso ayabe eyiphiwe ngabalandeli bakhe. UTrump wetheswa amanye njalo amacala adlula amachumi amathathu aphathelane lamabhizimusi akhe. UTrump yena wethule umbiko esithi ukubotshwa kwakhe kulezombusazwe ngoba efuna ukuncintisa kukhetho oluzayo ngakho uyahlukuluzwa ngabomu. Ngokwakuqala ukuthi umongameli kumbe owake waba ngumongameli welemelika abotshwe. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Ukuthonyiswa ngasese kwecala lomlweli wentando yeningi lamalungelo oluntu wele Russia umnumzana Vladimir Karamurza kusungulwe mhla ka 13 kumbimbitho. Iziphathamandla zikahulumende wakulelo zimethesa amacala amathathu aphathelane lezombusazwe ngenxa yenkulumo ayikhiphayo echothoza ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Engatholakala elecala ulakho ukugwetshwa okweminyaka embalwa. Elemelika selibizele ukukhululwa kwakhe ongelamibandela ngokuchecha. Umnumzana Karamurza ulokhu wabotshwa mhla ka 22 kumabasa, lanamhla ulokhu engakakhululwa. Wetheswa icala lokuchaya amanga ngebutho lakwele Russia, ngakho ke bamuthi ungumcuphi wamazwe aphandle. Sekusengezwa njalo amanye amacala agoqela ukuvukela umbuso weRussia lokusebenzelana lenhlanganiso engathandekiyo. UKaramurza wayengumaluleki omkhulu kumuyi uBoris Nemtsov, umkhokheli webandla eliphikisayo owabulawayo. UKaramurza usebenze gadalala elwela amalungelo oluntu kwele Russia okwenza waqotshwa nguhulumende lo. Ngeminyaka ka 2015 to 2017 wafakelwa itshefu ngakholwa ukubana kwakumayelana lokuphatheka kwakhe kwezombusazwe. Ekuqaleni kwenyanga kambimbitho, elemelika lafaka izinqumo zenotho kuzizalwane eziyisithupha ezaphatheka ekwephuleni amalungelo oluntu kaKaramurza. Ugatsha olubona ngezemali kwelemelika lwaqoka abathathu laba. Umnumzana Andreevich Zadechen, umphenyi owakhethwa ngumqondisi omkhulu wokugatsha lwezophenyo, onguye owathi kuvulwe uphenyo lokwethesa uKaramurza icala leli ngemva kokuchothoza ukuhlaselwa kwele Ukraine. U-Elena Anatolievna Lenskaya, umahluli owapha isinqumo sokuba avalelwe icala lakhe lingakathethwa. Lo Daniel Yurievich Mikiv wafakaza eyingcwethi emele uhulumende kule licala. Ugatsha lohlangothi olubona ngobudlelwano labanye amazwe lwamemezela ukubana lwafaka imikhawulo yamavisa kuLenskaya loZadachin lemdeni yabo ekubenqabela ukwethekelela kwelemelika. Ngaphezu kwalokho, ugatsha olubona ngobudlelwano kwelemelika lamanye amazwe lwafaka eminye imikhawulo kuziphathamandla zikahulumende u-Oleg Mikhailovich Sridenko, Diana Igorevna Minchenko, lo-Ilya Pavlovich Kozlov. USridenko ungumsekeli kamphathintambo wogatsha lomthetho oluyilo olwethesa uKaramurza la macala. UMishenko ngumahluli owapha isinqumo sakuqala sokubana uKaramurza avalelwe esitokisini okwamalanga alitshumi lanhlanu. Kuthi uKozlov ngumahluli owalela isikhalazo sakhe ngemva kwesinqumo ayesiphiwe nguMishenko. Kumbiko olotshiweyo, unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ubizele ukukhululwa kukaKaramurza okungelamibandela khona manje, eqonqosela ukubana elemelika lizimisele ukubona ukuba imizamo kaPutin eyokuvala imilomo yabamchothozayo kayiphumeleli ekuvimbeni iqiniso ngempi yakhe engelanembeza elolunya akhetha ukuyiqala ngokuhlasela ele Ukraine. Impilo eqhubekela phambili ibulala, ihlukumeza, ibhidliza.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezaphu lithi liyethuselwa ngabantu abangaziwayo kulandela ukwethula kwalo umbiko wokutshengisela kusolwa ukuthengiswa kwegolide ngokungekho emthethweni elizweni okuvezwe ngumfanekiso wedokumentari yomsakazo we-Al Jazeera. Kudaba lunye, umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esexotshe umsebenzi uprofita u-Angel phezu kodaba lwe-Al Jazeera. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. lingasithinta njalo kusasa ngomvulo sikhathi sinye. Kodwa ke zikhona indaba zakusihlwa ngo-half past seven nsuku zonke kusukela ngomvulo kuze kuya ngomunye umvulo njalo. Ezangempela sonto ziyaba zingezantambama kuphela, ezekuseni ziyaqhubeka ngomvulo. Igama njengoba ngichilo ngo Chris Gande ngelifisela impela sonto elithukela, asidibaneni njalo ngomvulo.